Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhla ka 19 kuzibandlela 2023. Igama lami ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The good child is a school going child. We attend school in Chiredz, and considering the date that she has been given, she has to travel to Chiredz, and by the 3rd of February she will have to be back in court. This is not fair on her.
Umthethwandaba kamantshi walile ukwamukela isicelo sokuthi umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obotshwe labasekeli be-Triple C ngempelasonto athonisiswe eyedwa.
Imigwaqo eminingi vele iyonakele, besifisa ukuthi ungabili uveverot kuphela, kodwa imigwaqo eminingi ikhangele. Sena sesingabuhle ukuthi engxenye njengoba ikhansi siqalisile ukusebenza nohulumende efaka imali yokukade ukuthi umgwaqo abayinazi banazela imigwaqo leyi ehamba lapho kule ndawo ezigadheke khona njengama-clinics.
Isimo sokuchabalala kwemigwaqo eZimbabwe sokufike kuzinga elibi, okubikwa sokusengeza ukwanda kwengozi zomgwaqo. Kwezemelika umnumzana Westmore ufungiswe ukuba ukuqala umsebenzi wokuba ngusibalukhulu wakuqala onsundu eMaryland. Njalo esiba ngonsundu wesithathu embalini yeMelika ukuthola lesi sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare walile namuhla ukwamukela isicelo sokuthi umntwana oleminyaka yokuzalwa elishumi lasikhombisa 17 obotshwe labasekeli be-Triple C ngempelasonto athonisiswe ehlukene labasolwa abadala. Isicelo lesi besifikiswe enkantolo inhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-Justice for Children. Umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba.
Umanje ukayizuda wethule isinqumo sakhe sokuba lumntwana athonisiswe endawonye labadala esithi akula bufakazi bokuba kukhona okungaphazamiseka ngokwenza lokhu. Obeyemele umntwana lowu emthethwandaba unkosikazi Pamela Msimwa uthe kabathokozi ngesinqumo lesi ngoba ezaphazamiswa ilungelo lakhe lokuya esikolo.
This child is a school going child. We attend school in Chiredz, and considering the date that she has been given, she has to travel to Chiredz, and by the 3rd of February she will have to be back in court. This is not fair on her, especially her right to education. It will affect her. She has already been affected by the mere fact that she has been arrested from Monday up to today.
Umntwana lo uya esikolo nxa sikhangela ilanga aliphiweyo kumele aye eChiredz aphenduke. Lokhu kuzaphazamisa ilungelo lakhe lokuya esikolo. Uvele esephambanisekile ngokubotshwa kusukela ngomvulo.
Uqhubeke esithi bazakhweza udaba lolu edalele High Court esithi amalungelo omntwana lowu kumele anakekelwe. Kulandela ukukhalaza kwamagqutha alabo ababotshiweyo abagoqela ummeli wemkhoba edayele iparlamente umnumzana Amos Chibaya kanye lommeli webuliriro umnumzana Costa Machingauta esokuba baphiwe ukudla. Umantshi uphe isinqumo sokuba abagcina izibotshwa abe-prisons and correctional services babavumele ukuba baphiwe ukudla. Ukusenjalo ipolisa elicubungula udaba lolu umnumzana George Garauzibe uqhubeke ngokupha ubufakazi phambi komthethwandaba esithi labo ababotshiweyo ngabalalungelo lokuvunyelwa ukubhadala isibambiso sebail ngenxa yokuba benza amaslogan ebandla labo ele-CCC okwaphazamisa ukuthula komakhelwane emzini webuliriro. Umnumzana Garauzibe uqhubeke esithi abaningi kudaba lolu bahlala ebuliriro ngaphandle ukachibaya ohlala eGweru. Ebuzisiswa ngamagqwetha uthe uyavuma ukuba amabandla ezombusazo walilungelo kuleli esithi yonke imihlangano kumele bephiwe imvumo ngamapholisa. Uthe ubufakazi alabo ngobokuba wonke abantu laba babotshwa ndawonye njalo benza umhlangano ongekho emthethweni. Ugarawuzibe uthe lokhu okusemaphepheni abo ukuba ngaphinde akhe emkomana okutsho ukuthi kangene ujaha kuliqiniso ukuba kwalotshwa ngamapholisa kodwa asocala. Elinye lamagcwetha alabo ababotshiweyo umnumzana Wubert Mandinde uthe amapholisa apha ubufakazi kawakhiphe okusegcekeni icala.
Persons have a right to food and a right are to be treated, but that has to be within the confines of the regulations of the Zimbabwe President Correctional Services. So this afternoon or since morning we were dealing with the bail application. On the stand we still have the investigating officer who is giving evidence or trying to justify why bail should be denied. He has finished, he's giving his evidence. We are in the process of cross-examining him. We hope to finalize the cross-examination and address court tomorrow.
Bale lungelo lokudla namhlanje sesabe ukukhuluma ngodaba lokuba bathole ibail. Sithemba ukuba sizaqeda lokho kusasa sizwe ukuba idale liza kuthini.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuba amalunga ebandla lakhe ayahlukunyezwa.
Kodwa sikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke i-meeting yethu besiyenzela ku-private residence. And siyavunyela ukuhlangana ke lama members ethu ngenxa yokubana le aso public meet bazavunyela ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala. Thina njenge-CCC inhlanganiso yethu ayisonhlanganiso eyabhanwayo, inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni.
Umanji kudaba lolu uthe udaba lolu luzaqhubeka kusasa ukuze uGarawuziba aphe obunye ubufakazi. Ngasikhathi sinye abasolwa abakhangelele ukwethula isicelo sabo sokuthi bavunyele ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze bathonisiswe bevela ngekhaya. Ababotshiwe laba bethethwa icala phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order, MOPA, wokwenza umhlangano ngenjongo yokuphehla udlame kumbe ukuphazamisa ukulondolozwa kokuthula. Abasolwa laba bayalilandula leli cala besithi bebebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ugatsha lwabesifazana kubandla le-CCC luthi lukhathazekile kakhulu ngokubotshwa kwamalunga alo eBudiriro ngempelasonto. Phakathi kwabasolwa bona abalokhe bevalelwe kulabesifazana abalitshumi lantathu 13. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mgcini sihlalo walolugatsha unkosikazi Barbara Tanyanyi wa.
Ye, kuyinto edanisayo kakhulu ukubopha abantu ababe besemhlanganweni ezindlini. Abantu be-CCC thina njengabomama sikhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abantu ababotshwe eBudiriro abayi 18 bebe ngomama abayi 12 ngobaba. Phakathi kwabomama laba kulenkokheli eze national ezabomama uMonica Mkwada loSthabile Mlilo abayiwo abakhokhela omama be-CCC wakathesi ku-national. Omama laba bahlukuluziwe ngamapholisa bababambe ngendlela engayisiyo esithi sexual abuse, and ayisiko kokuqala kulabanye omama bake babotshwa futhi bayenza okufana nayo okutshengisa ukuthi uhulumende weZANU-PF akalandaba le dignity yabantu besifazana, abalandaba le dignity yabantu ababotshiwe. Ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa ebotshiwe ulamalungelo, ule lungelo lokuthi abanjwe kuhle e-court kumbe ejele. Sibone abanye begqoke impahla ezidabukileyo ezibakhipha ubuntu okuyinto engekho right. Kodwa thina lokho sithi indlela iZANU-PF ebehave ngayo itshengisela ukuthi khona bayesaba, bayethukile, bayethuswe i-CCC. Ende abantu kabasoze bebuyele emuva ngenxa yokuthi kulodlakela kumbe kulodlane. Abantu baza qhubekela phambili berejista ukuvota. Abantu baza kuyavota ngobuningi kuma-elections ka-2023 nxa ilanga lakhona eselifakiwe. Abantu baza qhubekela phambili besilwa impi le eyomvukela esiyibiza ngokuthi 4th Chimurenga. Ngiyabonga.
unkosikazi Barbara Tanyanyiwa ngomgcini sihlalo ogatsha olubona ngezabe sifazana kubandla le-CCC. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Ibandla lezano PF lona lihleze lisithi kalilani lokubotshwa kwamalunga e-CCC. Lithi lo ngumlando wamapolisa. Isimo semigwaqo eZimbabwe jikelele sivikwa sesisibi okwamagama kuvangelwa ikungalungisiswa ikungalungiswa lokulondolozwa kwayo ngemfanelo. Lokho kubikwa sokusengezwa ikunakwezulu. Imigwaqo eminengi igugudekile njalo imagodigodi. Eminye njalo mincane kakhulu okokuthi izimota ezimbili azenelisi ukuphambana eyodwa ingaphambukanga. Ubathobile Masuku uyalandisa.
Osomabhizimusi bamakampani ezimota lamabhasi athwala uzulu bakhala ngokuqonga kwendleko yokulondoloza izimota zabo ukuze zilungele ukuhamba emigwaqweni ngenxa yokonakala kwemigwaqo yelizwe. Abachayeli bona bathi imigwaqo le ibulala izimota ibuya njalo ingezelele ukwanda kwengozi zemigwaqo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi minengi imigwaqo okumele ilungiswe edolobheni lakoBulawayo.
Isimo somgwaqo koBulawayo kade sisibi sibili kakhulu. Imigwaqo eminingi awuhambeki, kulamagodigodi. Soke siyananzela ukuthi i-council imemezele ukuthi sokusetshenzwa zama ukuthi balungisise umgwaqo oluveve, and esibonile sokuthi sokusetshenzwa kuyinto enhle njalo siyezwa lokuthi uhulumende uthe uzangenisa imali ukuba lawuzeseke. Imigwaqo eminingi vele iyonakele, besifisa ukuthi kungabi luveve road kuphela, kodwa imigwaqo eminingi ikhangele. Sesingakusho ukuthi engxenye njengoba i-council siqalisile ukusebenza nohulumende efake imali yokuqaphela ukuthi imigwaqo abayinazi banazela imigwaqo leyi ehamba lapho kule ndawo ezigqatheke khona njengama-clinics.
Umnumzana Gibson Ndlovu otshayela izimota ezithwala uzulu uthi imigwaqo le isisenza kube nzima ngoba imota sezimele zihlale zikhanyelwe njalo nje okuba yindleko eyenza ukuba nzima ukuthi bathole inzuzo efaneleyo.
Imigwaqo enjengalo uluveve road imigwaqo ebhizi okwamagama njalo kumele ihlale isebenziseka. Amagodi asegcwele kulumgwaqo abe senza sihlale njalo nje sikomakanika okuyinto eqeda imali ngoba uzathi kumele usebenze imoto ayifile njalo kumele usebenzise imali osanda kuyisebenza. Lokhu akuseyikho ukusebenza nxa sekunjalo ngoba sesisebenzela ukuthenga amaparts emoto lawo makanika.
Unkosikazi Sanele Mlalazi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imigwaqo yonke idinga ukulungiswa edolobheni, hayi oweluveve kuphela.
Uluveve road umgwaqo obhizi kakhulu olemota eziningi lengozi zibaningi lapho zibangelwa isimo somgwaqo. Siyathaba kakhulu nxa usulungiswa, lokhu sokungehlisa izingozi kanye lokufelwa zimota zingangena kumapotholes. Amanye angagcwala amanzi amapotholes akhanye, kodwa kungalungisiswa wona wodwa imigwaqo yonke ifile ifuna ukulungiswa edolobheni.
Lokhu sekwenze ukuthi uhulumende weZimbabwe kanye logatsha olweZimbabwe National Roads Administration iZinara befake imali engamabhiliyoni alikhulu lamathathu i-130 billion ukuze ilungise imigwaqo engamakhilomitha azinkulungwane ezilitshumi i-10,000 kilometers. Lolu hlelo lukhangelele ukulungisisa imigwaqo emqoka elizweni. Ngesikhathi esifanayo ikhansili yakoBulawayo layo yazise ukuba iphakathi kokulungisa umgwaqo weluveve. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuthatha inyanga ezintathu njalo kukhangelelwe ukuba kusetshenziswe izigidi zamadola ezingamakhulu ayisikhombisa i-$700 million. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngusibalo khulu wesabelo seMaryland khonapha eMelika izolo umnumzana Westmore. Lo ngosundu wakuqala ukuthola lesi sikhundla esigabeni seMaryland esiba njalo ngowesithathu onsundu elizweni jikelele ukuthola lesi sikhundla embalini yeMelika. Umo owebandla lamademocrats unqobe uNcimzana Dan Cox owama-Republicans kukhetho olwenziwe ngolwezinyakenye. Abansundu abalodumo eMelika abagoqela esinye sezinothi emhlabeni jikelele u-Oprah Winfrey labanye bebekhona kumbuthano wokufungiswa kukamo edolobheni le-Annapolis okuyisigodlo seMaryland. Ukukhethwa konsundu lokhu kujabulise abantu abanengi okwamagama. Abanye besithi babona umo engancintisa la kukhetho lukamongameli eminyakeni ezayo. Abanye njalo bathi ulesithunzi esifana lowake waba ngumongameli uMnumzana Barack Obama. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia esingcelelane leseMaryland. Njalo olandela ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Izolo sibone a historical inauguration ka-governor weMaryland uWes Moore eyenzakale eMaryland State House. I-inauguration le sibone ihlengezisa inyembezi ku-Oprah Winfrey labanye ama-celebrities abafana labo-Chris Rock aba-attende le historic inauguration.
Ngani labo obaqambe ngamabizo abo lodumo behlengezele inyembezi ngokugcotshwa kukaWes Moore.
UWes Moore ngugovernor wokuqala umuntu omnyama ukuthi abe ngugovernor eMaryland. Ureplace uLarry Hogan owaye ngowama-Republican obeseqede amathemakhe amabili njengogovernor. UWes Moore oyi-Democrat yena ama-roots akhe avela eJamaica lapho abazali bakhe ababuya khona.
Umbali yelizwe leMelika bakhona yini abanye abansundu asebake bakhokhela izabelo kumbe ama-states?
Ngowesithathu kubantu abamnyama ukuthi abe ngugovernor elizweni lase-America. Njalo futhi nguye yedwa ugovernor womuntu omnyama okhona i-America yonke jikelele khona manje who is serving. So ukuvotelwa kukaWes Moore kujabulise amalunga abantu abamsundu amaningi, and abantu abaningi sebeqalela ukumfananisa lo Barack Obama ngendlela azibamba ngakhona la ngendlela awina ngakhona i-election le eyokuba ngugovernor weMaryland, lapho awine nge-white margin against umRepublican ade contesta laye.
Likubona njani ukunqoba komuntu onsundu ukubana akhokhele isabelo seMaryland, ikakhulu nxa sezikhangela imbali yesabelo sonesi ukubana izigqili zafikela khonapha ezazithunjiwe zalethwa zivela kwezwekazi le-Afrika?
So thina sibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu abamanye abamnyama lokhu beqhubekela phambili ama-inroads ku-politics ze-America. And njalo futhi enye into eqakathekileyo ukuthi lapho abenzele khona inauguration ku-Capitol yaseMaryland yindawo vele eseduze lalapho okwakuyiport yama-slaves khona. So it was very emotional ukuthi umuntu omnyama olezihlobo zakhe zabuya zingama-slaves khona manje nguye osemi lapho esebusa. Kuthokozise kakhulu. Njalo futhi enye into esijabulisile ukuthi kwenzakale after siqede ukucelebrate i-Martin Luther King Day ngomvulo. I-Martin Luther King Day siyazi ukuthi u-Martin Luther wayeyi-civil rights activist eyayilwela amalungelo abantu abamnyama, amalungelo abo okuvota. And so ukuthi sibone uWes Moore e-inaugurate as u-black governor weMaryland.
Noma izigqili zazifikele lapha zivela kuzwekazi le-Afrika ngesikhathi sendulo kulethwa izigqili, kuyini okwenziwa zinkokheli zeMaryland okwenza njalo izigqili zibaleke zize ngapha?
IMaryland was one of the first ama-states abolisha islavery from the 13 states zaqala u-abolisha islavery. Njalo izinto ezalida to i-civil war between i-North le-South kulwisana khona lokhu ukuthi islavery kumele iphele, ubugqili kumele buphele.
umnumzana Dan Moyo ngolandela ezombusazwe esiqoxela eseVirginia khonapha eMelika. Ibandla le-TRIPC lithi ukubotshwa kwamalunga alo angamashumi amabili lasithupha eBudiriro kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF usebenzisa amapolisa ukuhlukuluza amalunga alo phambilini kokhetho. Kodwa abebandla leZANU-PF baya kulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule endawonye lelunga le-TRIPC umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Umthetho nxa usephulwa awungabi ngumthetho owephulwa nxa kunezepolitiki kuphela. Umthetho nxa usephulwa awube umthetho owephulwa izigilamkhuba. Angikaboni izigilamkhuba mina ezepolitiki. Engikwaziyo ngosopolitiki ukuthi babanga amandla ukuthi ongabusa ngcono kulomunye muphi. Omunye ngenxa yokuthi sesihlalo sesicabanga ukuthi yena laba abanye ngenxa yokuthi bafuna ukumthathela ubukhosi kuneyizigilamkhuba. Namanga lawo ayisiyo qiniso lelo, yikho kwaziwa nguwo umuntu, yikho ubona kusetshenziswa umthetho ukwesisela ukuthi hhayi qalani lime lingamthathe ikhekhe. Yikho kukhona kuphela la, akukho okudlula lokho. Ngiqinisekile ukuthi la amaZimbabweans bangakunanzelela including labo gagule abasenteni engcolileyo nzwana bekunanzelela abazabona ukuthi bawonisisikhathi labo.
Nanso baba uGawule.
Ye yamuza uBhebhe, yamuza umzukulu wami uBhebhe lapho. Hhayi ngilalele ukuthi Nkomo into engingayitsho ukuthi ngizangixolela mbijana ngoba angizange indaba yenaleyo okhuluma ngayo kade ngingakayitholi mense egangeni ngapha. So kade ngingakazange ngiyilandele lokuthi ihambe njani sili angila qiniso lakho. Kodwa-ke angifuni ukukhuluma into engingayaziyo njalo mese ngiyikhuluma ngendlela engayisiyo. Kodwa okukhona ukuthi ukubotshwa lokhu khona kakhulu njengoba ukhuluma ngokuthi kade kwethiwa umhlangano wabo ubungekho emthethweni. Kodwa ngiyakwazi ukuthi siyakwazi sokuyena ukuthi imihlangano le iba yimihlangano ebikwayo ngalo emapholiseni. Ukwenza ukuthi kungaba le minsi nje ethize amapolisa ekwanisa ukuthi abe yiwo ancedisayo ukuthi kube lokuthula kuleyo mhlangano. Kunjengalokhu-ke kodwa-ke ukuthi bahlezi bekhala abantu be-opposition besithi bona ababanjwa kuhle ngathi kusize kutheni beyenza imihlangano naleyo abangayizange beyicele ukuthi babe layo emapoliseni. Ngokunjalo-ke bazahlala bekhala njalo Bhebhe besithi hayi iZANU-PF iyabancindezela. Kube kathi umthetho wona oba ngumthetho ulandelwe, umthetho obekiweyo asibe umthetho esowulandelayo. Obhebhe iphathi zabo zigcwele amaloya, amaloya iyavela amele abe yasincedisayo kakhulu ukuthi imithetho naleyo ekhandiwe elizwe efana neukuthi imithetho nxa izikhandiwe ithi ilandelwa. Kuqakathekile kakhulu ukuthi imithetho ilandelwe xa izithe yabekwa. Njalo imithetho yakhona ukuthi nxa ilandelwe ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ngoba akukho muntu ongaphezu komthetho.
Baba Bhebhe, kuyiwa nje kukhetho yebo liyakhala ngokuthi liyahlukuluzwa iZANU nguhulumende liyabotshwa mahlayana nje. Akhona yini amasu lilamacebo yini elingawenza ukwenqabela ukubotshwa mahlayana esikubona kusenzakala ngoba galisoze lihlale libotshwa kuphela lisenza into efanayo libotshwa. Kungela lokho esithi i-strategy okukhulunywa ngabanye abathi hayi mhlawumbe kumele lidinge lana indlela libone ukuthi lingakhankasa njani abantu bengabotshwa.
Ingamile ukuthi ngiqale engiqondise lapha into amaZimbabweans okufanele bayazi eqakatheke kakhulu. Asingake sithi nxa sinamaqhinga ezigebenga ezifuna ukuthwalisa nzima sizikhulume emoyeni. Ngokuqala lokho nathi nazo njalo sizazisebenzisa labo abazabakwazi bazabe ngalabo abesiqathelane ukusebenza ndawonye ukudisciplini sikhiphe abantu ebuhlungini ngoba abebiwa kona. Bese ngiyephendula umali babo lapho uGawule. Umthetho abawusebenzisayo ukubopha abantu be-CCC uthi wona nxa usenza into okuthiwa yi-public gathering okutho ukuthi siyabusenzela umhlangano endaweni evulekileyo okungadlula khona abantu, endaweni ezisetshenziswa ngabantu abaningi okungafika khona abanye, endaweni ezihamba abantu abangadlula khona at any time. Yikho okuthiwa khona tshela amapolice. But now usenza i-private meeting, kubhaliwe kusobala ukuthi i-private meeting ayibalwa ukucela emapoliseni. Khona ababotshwe besendlini ine-private residence basebenzise wuphi umthetho ntungamini.
Baba Gawuli, yamuzwa ubaba uBhebhe. Kusetshenziswe wuphi umthetho lapha njengoba imopha isithi kubotshwa abantu ababe benze umhlangano emphakathini bengatshelanga amapholisa. Njengokusho kababa uBhebhe, laba bebehlangana endlini yelunga le-CCC.
Yikuthi into ekhona, yamuzwa uBhebhe, ngiyamuzwa sibili kakhulu inkomo. Kodwa into endande ukuthi ngitsho yikuthi ukhulume inkomo futhi wacaca wathi kanti njengoba behlala ngibotshwa strategy bani abanaso. Uyazi ukuthi enye into engiyibonayo ukuthi oBhebhe bazahlala bekhala kuphela bethi bayabotshwa. Kodwa mina into engithanda ukuthi ngiyenze ukuthi imithetho yelizwe singabunjwa kumele siyilandele thina. Kodwa-ke nginanzelela ukuthi kulezi nsuku oBhebhe ngabe senza imihlangano yabo eminingi vele abayenzayo, hhayi amapholisa abasazisi sebezenzela nje. Yikho kwesinye isikhathi bababa lokuthi amapholisa egcine esinyelele sibakwazi bese babopha.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana baleminyaka engaphansi kwelithumi lathobamnemunye linqotshiwe ngelePakistan emdlalweni walo wokugcina kusibaya sikagroup B kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Kubika uJoseph Njanji.
Impumelelo namhlanje isho ukuba iqembu leZimbabwe liphushe imidlalo yalo elisemsileni wengalane kagroup B ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi limpumela itshengisa ukuba mhlawumbe iqembu leli belingalungiselelanga ngemfanelo.
Bekuyikuqala ukuthi iZimbabwe ithumele-ke iqembu ku-World Cup yama-Under 19. Lokhu-ke sekungasetshenziswa as an excuse ukuthi-ke indaba singayenzanga kakuhle, kodwa akutho ukuthi-ke bese sinqotshwa-ke ngamaqembu anjengabo-Rwanda. Imilengo kumele kulungisise ikakhulu nxa sisenza ama-preparations for ama-tournament anjengalawo.
Olandela umdlalo kakhilikithi uCatherine Siziva uthi bekuvele kungasoze kube lula kuqembu leZimbabwe ngoba umdlalo wabesifazane ungadlalwa kumagumbi wonke elizwe.
Lo mdlalo kawakamemetheki ugcwale yonke indawo, njalo khonokho kwenza kube nzima ukuthola abadlali abaningi abangalwisa ukuba yingxenye yeqembu elimela isizwe. Kumele inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isebenzelane lezikolo ukuze uqalwe ukudlalwa ezikolo zonke jikelele, ngoba kungaba njalo lizakhula inani lamankazana awudlalayo.
UDlakama uqhubekele phambili wathi okuqakathekileyo yikuba kutholakale izifundo ngemva kokuphatheka kweqembu lamankazana kumncintiswano wezwe zomhlaba.
Abayenzanga kakuhle lenxa ukhayela ukuthi umdlalo weRwanda yiwo ebesithi yikho okade kule thuba khona ukuthi sinqobe, kodwa siyehlule la yiRwanda. Sokuzaba le mbuzo nje enjengokuthi kungani ilizwe lihambise iqembu elama-Under 19 khona thina besingazilungiselelanga ukuthi sihambe-ke. Kodwa for i-long term program, yes, kuhle sibili ngoba-ke batholile i-experience amankazana lawa.
Ngokwakuqala ukuba inhlanganiso ye-International Cricket Council iqhube imidlalo yezwe zomhlaba kuncintisana amaqembu abesifazane yale minyaka engaphansi kwechumi lathoba munomunye. Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngele-England ngama-runs angu-174 emdlalweni walo wakuqala, kwathi emdlalweni wesibili linqotshwe ngama-runs angu-39 ngele-Rwanda. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Kuhlelwa sihluzeni bomama ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okukhulunywa ngabesifazana ngokuqonga kwezehlakalo zokuhlukuluzwa ngabamabandla zokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo phambilini kokhetho lwalonyaka. Siziphethe ngebezihamba phambili, cha asikwazi ukuziphetha, seziphelile isikhathi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.